thina njengebandla sithi i-reshuffle njengomgali ayifaki kudla ematafuleni abantwana zaseZimbabwe. Kufana lokuthi uthathe utshwala ubukhiphe embodleleni endala ubufake embodleleni entsha uthi khona bona utshwala lobu butsha. Akuncedi lutho lokha. Thina esikufunayo njengebandla yikuthi umnotho kakuya wakuleli lizwe iZANU-PF kayizame ukuthi sikumise umnotho. Abantwana bethu bakazimsebenzini amankampani lawo mgabe athi khona ngama-credit kawavuke uzulu asebenze ngoba kasoke sidle inqeqo zomlomo kona lokhu bebhizi besenza izinto ezingabhadisileli lizwe.
Alubana umgabe ethe walinxusa lina njengebandla ukubana limuphe amaqhinga okuvuselela umnotho kanye le cabinethi yakhe, kuyini elingamkhuthaza ngakho?
Thina njengebandla le-MDC umgabe samtshengisa ukuthi umnotho siyanelisa ukuthi siwuthuthuke ngesikhathi lapho sasilo hulumende kufanyana. So funeka sadlalise isikhathi sokuthi simfundisa ukuthi ngoba samfundisa ngokwenza. So i-reshuffle le ifana nomuntu futhi osendlini otshintsha izitulo ukuthi esikababa besikhangele entshonalanga sifuna sikhangele impumalanga. Lokho kuyisemindeni lengcoli le amtshintshanga lokho.
Kusobala ukubana izinto kazimanga kuhle kubandla leZANU-PF. Lina njenge-MDC kukhona yini elikwenzayo ukugxila ebantwini ukuthola lo sekelo mhlawumbe ebantwini ekade besekela ebandla leZANU-PF?
Thina abasekile bafuna ukusilandela, sifuna abantu bafuna ukuguquka impilo kaZulu. Ngabe khona beZANU-PF ababona bona ukuthi injongo yethu njengebandla le-MDC eguqula leli lizwe bahambelana nayo, hayi ethi iminyango ivuliwe. Njalo thina sivele njengebandla le-MDC sesivele sesithwele amakhuba namapiki yokuthi siyingene siguqule lomnotho. Kodwa kukhona nto sonke siyazi ukuthi indlela yona iZANU izile ngamasela